ngilesifiso esokuba ngabe osomabhizinisi bangena ikuhelelwa lozelo ebantwini kazana abayiwo abathenga kubo, ngoba indlela abaloku bekhuphukisa intengo ngayo uyazibuza ukuthi ngabayithatha ngaphi, i-justification yangona ivela ngaphi, pho babasesolozulu lwenyembezana na, ngoba ungakhangela akula nto ejustifya indlela abakhweza ngayo. Ye, into zinzima sineli, siyabona amafutha ayakhwela, i-petrol diesel iyakhwela isikhathi zonke, ezinto ziyakhwela, but akujustify ukuthi umuntu aze akhweze nge-more than 300, 400, even 1000% intengo zabo. Ukuyabe sokutheni into esiyaziyo osomabhizinisi bakudala, abantu bebefaka ama-reasonable percentage profit margin yabo, bebedlalela kuwo 15 to 25% or so, and abantu bebesenza i-business lebo bona unotha mbijana mbijana kuzo. Manje abakathesi bafuna ukunotha kusasa ekuseni, yena umuntu ekuqale namhlanje ntambama. So khonakhona kuzasilimaza, and I hope abantu laba one day bazazwisisa ukuthi bona let's compliment what the hulumende is trying to do, and to what is being civil, let's play our part and sichange reasonably. Ye, nxento ziphelele ofikele ekhwelele lawe khweza okulingeneyo. Not overall.
Kodwa isisusa sendaba ke, kuyini uhulumende angakwenza ukuthi umnotho welizwe uvele uqine ukwenzela ukuthi intengo yempahla ingakhuphuki?
Bidadethu, nginganika umzekeliso omfitshane yolula. Kuyini okuyenza ukubana inyama ikhwele kangaka? Inkomo ingekho na beZimbabwe, awuyithathi yamanye amazwe, utshani obudliwa zinkomo lowo walapha eZimbabwe, awuthathi kwamanye amazwe, amadiba awasebenzisayo ekudibeni inkomo lezo alungiswa kona beZimbabwe, ikhona inkampani elungisayo lapha eGweru kathesi, namanye amakampani atshiyetshiyeneyo, konke kukhonapha. So i-justification yokuthina usufaka iprice yenyama uyilinganisa lamadola awuyemelika kuvela ngabi khonokho. Imbida sini ngokwayo esilima kona ezivandeni zethu, uthola iprice yayo isilinganiswa lamadola awemelika ukuvela ngapi konoko. So anabona ezinye izinto they're not justified at all. Imizamo kahulumende iqinile sibili, kodwa into emele siyazi ukuthi uhulumende yithi nxa mina lawe singafunanga ukuntshintsha siyenze okulungileyo, whatever uhulumende is doing kuzawela eceleni. Uzofana nomuntu othatha inhlanyelo ayijikele ayihaze nje, enye izawele emhlabathini ovundileyo, enye iwelen endleleni, ewele endleleni laphana esikwakweni ayisoze imile, ngoba iwele esikwakweni izadoda zizinyoni, kodwa ewele emhlabathini evundileyo izamika phela ibele zithelo. So uhulumende ezilongezi esenza into yakhe enhle efaka inhlanyelo yakhe emhlabathini evundekileyo, thina sibeze kujikele ezikwakweni kuzaba ne-problem enkulu kakhulu. We need ukubana sisebenze ndawonye thina lohulumende, ngoba uhulumende yithi thina singuhulumende. You cannot separate the two. Singakujwayela khonokho sikubambisise, uzabona kuzasihambela ngolunye usuku.